undoda lo kuyacaca ukuthi ubevele ngekho lathi umuntu lo sikunanzela kathesi loba ke sasisizwa abanye abantu besikhuluma emakhoneni ukuthi hayi uvele yena ubehlanyeliwe sike sathole i-information ngaye around 2018 eyokuthi ungomunye wabantu abahlanyeliweyo ukuthi ayeluse iphathi yethu ingayiphambili kakhulu ayeluse mina ukhulume kaningi ngentela esithena yena uzanidiliza personal and political kusitsho ukuthi hayi kasuka ngayithi ngoba engumuntu lwana osithi khona ube le nhloso yokwakhi MRP lizananzelela ukuthi sivele samsuspenda indefinitely last month. So konke lokho okunye okwenzakalayo nje ngicabanga ukuthi ubedinga i-attention kodwa-ke kuyacaca ukuthi hayi ubevele ngaso wethu ngoba umuntu angeke aphonge ukuthi lo thathu sejoyine izanu kuyinto nje izanu uhlele phezu kwalo uzananzela ukuthi lakubo-MDC Alliance bekupharedwa ogutho ngale labo bani ngicabanga ukuthi i-strategy sezanu ngesikhathi iyabibeke abantu bayo ezabasebenzisa ukuthi abantu laba sebeshiya ama-alphathi abo babuya kuzanu zifi PF iyakhula njalo abantu bayayithanda akusimangalisi thina okwenziwe ngumhlanga sithi hayi usebuyele ekhaya lakhe khona ngale kuzwane lapho abayibo bamcecesha khona kupolitics bamfaka ukuthi ehambe elusa amabandla kumbe wadestroya usalanzela ukuthi wathi esuka kithi efika kithi ngo-2016 umnyaka usiyaphela wayevela kubandla le-MDC eyayikhokhelwa ngubaba uWelshman Ncube.
Manje khonokho okwenzakeleyo ukuthi omunye wenu aye kubandla lezanu PF kungakutshengisani?
Ngiyabonga baba uGande. Yes, kuyasifundisa nje ukuthi i-revolution ingayilula ngoba kwesinye isikhathi uma ujikela umambule edamu ufuna ukubamba inhlanzi yecheba uzibona sugolela amacoco labomankala lazo zonke izinanakazane ezitholakala phakathi kwamanzi. Kodwa-ke isifundo esibe laso ukuthi hayi iZANU PF iyabhejela ekuyinvesta abantu ebantwini bokuthi bayisebenzele ikakhulu ngasikhangela abantu basemkhoneni wakithi emaNdebeleni ngapha kuningi okwenzakalayo abantu bakithi sebafunda ukuthi babe ngabathengisi bamise into ezanceda abantu kodwa-ke lokhu kubonisile ukuthi iZANU PF iyayesaba iMthakazi Republic Party njalo icause yemthwakazi isimemetheke yagcwala indawo yonke yikho uzathola ukuthi deliberately bayenze ngani bayamangalisa ngokuthola u-Akim Gasela Mhlanga kodwa sasikwazi ukuthi hayi ubevele basebenzela ephakathi it was only a matter of time and i-time ibe yona leyi aziveze ngayo kodwa-ke thina njengephathi kusincedile kakhulu ngoba evele i-liability silaye akulanto ethize ayenze ephathini ngaphandle kokuthi afake inhlanyelo ye-division ibandla lethu beselifu ukulimala ngenxa yakhe labanye bakhe ngoba bekuvele ukucaca ukuthi into yonke ayenzayo ayiveli kuye is being controlled from elsewhere.